Salibonani Chris Gande inyabonga ukunyamukela kuhlelo lo Studio 7. Indlala esigabeni sami ikhona indlala enkulu kakhulu. Isizathu ngesokuthi idethe indawo esingathi lidolobha elincane ngesiNgisi ababizayo sithi i-peri-urban. So indlala yangkhona ichiyene labantu abahlala emaphandleni labana abakwanisa ukuthi belime isikhathi izulu lisina. Izulu lana sibili but abala ndawo yokuthi singathi bayalima. Yikho ubona indlala ibakhathaza Chris. Silabantu abaluphele yona labana abancedwa le social welfare. So okwakathesi ukucela nje ukuthi nxa bengakwanisa ukuthi bephangise ukubuya lohlelo lobulana olokuncedisa abantu abadala labanye ababizwa lesingisi ukuthi ngama-vulnerable kungaphathisa sibili.
Kungakubangelwa yini njengoba izulu likhanya linile kakhulu endaweni eziningi khona ngapha linanga na?
Izulu lana eliningi sibili Chris, but idede lidorobha abala ndawo yokulima. Indlala ivangelwa lokuthi abantu abala msebenzi, abalutshwane kade besebenza ngenxa ye-COVID yona leyi. Abasela ndlela yokudinga ukudla. I-lockdown leyi khona lezi nsuku abantu bayazama ukuthi bayenze ababekuyenza okwesikhathi esilutshwane from 8 to 3:30. Uyabona ukuthi ubunzima wangibona bungakanani. So hayi, indlala sibili ikhathazile endaweni yami edethe, and ngiyacela kakhulu abantu be-social welfare kumbe abanye bengabe bekwanisa ukuthi bephathise endaweni zokusiza abantu lohlupho lwendlala.
Zona inhlanganiso eziphathisa uzulu ngokudla aziphathise na?
Inhlelo eziphathisayo ngokudla ziyaphathisa, but vale isikhathi lapho bavula khona isikhathi sangona sokuthi sebeqalisile iprogramu yokunika abantu ukudla, but inkinga ekhona ngeyokuthi bayebekhangele indawo zemaphandleni kakhulu, bengananzi indawo ezinjengedethe okuthi lokuswelakala kwemisebenzi lokuswelakala kwemali bayebengayenelisi ukuthi bathole ukudla. And njalo unanzelela ukuthi kulabantu abagugekileyo and kulabanye abalobulima lobuyana okokuthi baye befuna zona lezi nhlanganiso ezinceda abantu, but inkinga ekhona yokuthi bayakhangela nje bayaphonku across the board, akula ndaba ukuthi usendaweni enjani. Idethe iyarelaya kakhulu le tourism. Manje i-tourism okwakathesi i-down kakhulu. Ama-companies ayiqatshile abantu aretrenja abantu abaningi kakhulu, abantu abaningi bazihlalele khonapho bayiyo kade bebizwa lesingisi ukuthi ama-breadwinners angkona. So ubunzima endaweni yami bukhulu kakhulu. Hayi, ngiyabe lokho ngiphinda njalo ukuthi hayi, ngiyacela uhulumende ngamanye ama-non-government organizations ukuthi ephathise ukuthi sithole ukuthi isigaba sami sisizakale kuhlupha lona lolu olwendlala. Ngifuna ukuthi nxa ukuthi kungayenzakala bebone ukuthi kungayenziwa masinya ngenxa yokuthi izinto lezi heyi, angikwazi ukuthi sesilobunzima even ukuhlangana labadala because bathwele nzima le ndlala, sonke sithwele nzima. Hayi.